Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani yelapha lifuneka sondawo yenu le indawo yezalo kuye.
Kuyanyakazela esigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa amahlayana kwemali owe-anti laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu emhlabeni jikelele eAmnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezivalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapholisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe, kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nqa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo omama laba ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza kona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMore Blessing. Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani ye lapha lifuneka so ndawo yenu le indawo yezalo kuye fake bethuselwa kakhulu mabona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye befeka abanye befeza inkuni abanye besenza nibo mama bona laba de besebenza yikho nje imota lezi ezingelanga number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yo ukuthi badebe phandle bepheka so ngesinye isihlubu sona lesesikhona esisibonileyo njalo nxa sikhangela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMore Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzile le into bayaziwa kodwa amapolisi sakakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo so ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze so ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection so lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengoba umama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini beZimbabwe kumele bevote bekhululeki so kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke nabantu beZimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njalo
likhangeleleni umthandazo thiyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini
thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali so yikho njengebandla lathi sifuna uMore Blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakoMore Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesesibuhlungu kakhulu njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela ukuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi nyathi mokhalela khona uMore Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona this is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela esigodlweni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi nina kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingena izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazwe izinyanga zabo ebezibagcoba amakha lawo ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befike ebantwini bazwakale ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe le nkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo le isebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwane umuntu njalo imenze ukuthi abe lesisindo
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lo muntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantwini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantwini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole hawu indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhliziyweni zabo pho ke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhliziyweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njengwana ngishilo ukuthi kungumoya sho umoya libana yiwo oyabusungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile la uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje la inhliziyo yakho isimiyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi yecubungula izamasiko ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Vula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa ohlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaburoni kwele Botswana namhla umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhala lokungena lokuphuma okuqondanga kwezemali elizweni owe-anti-money laundering
and Africa's leaders are stepping up to this challenge with some
inkokheli yezwekazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo zemidlalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eleBotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana nokuphathwa kuchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losayi besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lumkhuba ngoba iziphatha amandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption, ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani, ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamil Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and far, Africa remains the region most affected by these scourge. We should all take advantage of
inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahunye wethiswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe walimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMathadei koBulawayo, lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esiba ngcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza bahle, basakaza bahle, linjani, linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa, kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansela. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu baseSindebeleni? Akhe livula amehlo livula ingqondo ma. Kanti lihleli phezu kotuvini. Hayi man, ake livula mina. Kodwa liloko libhizi, libhizi, libhizi lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe. Kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama. Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana labalema amadoda. Thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 sikubingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba zase Zimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu senzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu Jehova lipha amandla ligcina sonke isikhathi. Ngempela ibuhlungu indaba eseSouth Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, silanda zokuhlala, kusela misebenzi, kunzima asela mali zokuthi siye ekhaya, sela namali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kukuhle etafuleni. Iyasizimela kakhulu. Kuwesi, these days kuwesi. Kunzima ngempela, siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima. Abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilabo abayi-2, u-grade 11 lo-12. Angisebenzi, ngigcina ukusebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho. Ukuthi senze na-sela plan, stranded, singo-Norway. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Gqoki Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulile, engake ngizivele igama lami. Ngifuna ukuphendula ubaba lo uNkomo wathengisilizwe. Nxa eza ukuthi uNkomo wathengisilizwe, walithengisa ngayiphi indlela uNkomo? UNkomo wayevikela iGukurakundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lomgaba esekuthi wathengisilizwe. Kambe wayezathengisilizwe njengoba walilweli ilizwe kangaka, ayiphume siya khatshana, esiyalweli ilizwe, sihamba amazwe ngamazwe leli lizwe. Ngesikhathi seliwiniwe ilizwe sokuthi ungumthengisi, ngalithengise bani, wathengisa bani. Yena wayevikela lokhu ukubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani, uyini wenzani elizweni okuyikho ukukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka?
Salibonana abantu beZimbabwe, mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele. Kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi la-gold thina siyasogola manje sosifuna inkulumende ukuthi izezo silayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke iwalayishe because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la e-South Africa. Lasebathi amasikolo ayadula, amasikolo vele ayadula, mali ukuthi ngingenisa abantwana emasikolo ephezulu adula vera. Ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until grade 12. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo zephezulu, ovivela ziyadula. And lokho likhuluma sifuna ukuthi abantwana bathu ihulumente izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona, and akuna nkinga la eZimbabwe, uyazi lokho. If malicela ncedo vela ningakuthola maybe kuma-individuals ane mabhasi awo ukuthi alilayishe, not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumente kohlwani lapho. Abantwana benu tatani mhambise emakhaya, mina ninesebenzela ithumisela imali ekhaya ze easeway, not ukuthi sifuna hulumende isilayise. Loko khohlwani madoda. Ngiyabonga usami emgadweni mara ngimshona. So isiNdebele sami vela siyabheda sometimes, mara mina ngiyasizwa, nina nishona niyayizwa sometimes. Khuluma kanjani? Goodbye.
Salibonani kustudio 7, ngiyalibingelela lonke balaleli. Mina ngilombono unyana wami lapho kugawule lapho ithi gawule tshela umnangagwa anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa kahle sokuthula. Athi lalisamani njowa wena uyisikhulumeli sekamnangagwa, mutshele anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista amakhawunti angangenisiyo imali. Ngiyabonga.
Salibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo?
Kodwa abantu bakithi basezokubona kuleliya lizwe leliya. Ezilungile izwe liphethwe zimpumputhele ezini ezingayazi lutho ngokukusilizwe. Ezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi. Kuthathwe Chiwenga kuthi ayise Minister of Health. Uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu vele kabayazi lutho lapho. Kambe Uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani? Uyazini ukuphatha impilo zabantu? Abantu abarucuku ngale ndlela le. Kwayena umnankakwa ukubusilizwe ukwazela kuphi ukubusilizwe? Ngoba ilizwe liyaphika liyathi ukuthi kalila president. Ilizwe lakhethi kalila president. Ngendlela abulela ngakhona abantu. Even uma ungabe ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kulamithi, kodwa bahlezi beqamba amanga day and night. Bona nxa bephethe likhanda umuntu wakhona umzwele eChina, ukuphatha kho-ke likhanda. Kodwa ngapha umuntu lo lethi zanu PF yena uma egula ufake esibhedlela esingelamithi, uzuze ufuselayinini lokuthi zanu PF. Why ungafisi ukuthi utshintshwe? Hawe, uma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula, ubizwe i-ambulance. Nokuthi uyagula uyetshela ukuthi i-ambulance kayikho, uzuze ufe, uswele into ezokuthwala, kodwa uthi zanu PF. And the more most of my politics class supporters are rupees in Pumputers as Nafundanga. I want them of Dangala. Umunto Kundle is able to put Akukola Pesia Kona, Alumnanga Kolo, Akukola Pesia Kona, Avantu Avasolum Buswak, Avanta Sebiboni, Ukuti Boas of President.
Someone is someone of the VOA, Voice of America, Studio 7. Mina Nikama, Mubakiko was under some experience in Yavanita. Into a smart, Niento in Zega. Ezwenda kitu ezimbabu iwanda elibusayo abavumu utima benze iphuthe elifana nokubulala ukuthi abantu babebebotshwe ma ngithanda ukukhangela kakhulu ngale ndaba kamoblessing owalahleka kule nyanga edlule inzima kakhulu ngoba namaphoyisa alandula jona lolu zindaba zodolo banobufakazi obungakanani ukuthi bebejona bazi kanjani or la mapholisa alesandla ekufeni komuntu ngamapholisa namasosha abafanelanga ukungena indaba zepolitiki kumele bebhekane umsebenzi wawo ukuze zonke ezepolitiki zabe ngendlela zabe ngomumo. Manje ungathi uyabheka kahle awukho umumo kahle kwezepolitiki ngoba amapolisa athatha isayidi namasosha athatha isayidi benza lokho okufuna iqembu elibusayo. So bekuya ngani wonke amalunga edala leplamenti elibusayo bekumele baboshwe ngoba bagcwele inkohlakalo kakhulu. Okunye akumelanga kufihlwe, kumele betshelwe mpela ngoba izwe libahleke ukulibusa babulala abantu. Pho ungaba kwenjani abe uhlele usilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo kuningi kakhulu. Kumele ihlisiswe kahle le ndaba yaseZimbabwe. Abantwana bagcwele emazweni aphesheya, abagcwele emazweni angaphandle akumakhelwane bazama impilo esipesini sokuthi uhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki, siyabonga. Kwezemelika, impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe, kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Udaba lwezikhali lolo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapha ezisezandleni zabantu, kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi, especially ona lama automatic rifles, kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle? Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu, kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyelwe ukuthi bahlale belayo. Lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise, bagcina beyisebenzisa ngoba sigqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho, ngoba iminingi kakhulu njalo isizifike ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthi kuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali ngakho singakhali sisole impopo impopo kayiduli yodwa impopo ioperatewa ngabantu ukuze iduli abantu bababulala abantu hayimpopo.
Hayi, siyabonga Mayuyu Zulukandaba lo kaSomnumzana Muringayi ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesitshiye ke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.